tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 6 okumpandula 2024 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe amabili amakhulu anikwa imali nguhulumende phansi komthetho we Political Parties Finance Act. Sekule minyaka emihlanu kwabhubha wayengumongameli uMnumzana Robert Mkabe, kulabanye abathi ilizwe okwamanje selidonsa nzima okwedlula esabusa. Intatheli zindaba zifunda ukuthapha indaba zisebenzisa i-artificial intelligence. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhlangothi lukahulumende oluphethe imali yelizwe solunike ibandla lezanu PF izigidi phose ezingamachumi amahlanu i-47 million Zimbabwe gold phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Eliphikisayo LACCC lalo linikwe i-22 million zig. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Imali le yabelwa amabandla nginani labameli bedale lephalamende. Isikhulumeli sebandla leZanu PF uMnumzana Farai Marapira uthe ibandla lakhe lizasebenzisa imali le ukubhadala izisebenzi lokubona ukuba lizanqoba kukhetho luka
2028.
NjengeZanu PF siyathaba ngemali le esikwenzayo kubalulekile. Sifuna ukusebenzisa imali le ukuba sithuthukise ingatsha zethu. Asilandaba lokutshela uZulu ngesikwenzayo.
Ekhuluma le Studio 7 unobhala jikelele webandla le CCC uMnumzana Sengezo Chabangu uthe uyathokoza ngokuphiwa abakwenziwe imali le sithi ulethemba ukuba izasetshenziswa ukuqinisa ibandla leli.
So siyakubongela lokho and lethemba lokuthi iminister of finance izakwenza ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi imali leyi isebenze inhloso yayo engeyokuqinisa iparty njalo engeyokuqinisa ivoice ye-opposition eParliament, emastrictini ivoice of opposition, opposition kuma-communities. So kuyasijabulisa kakhulu ukuthi sizakuqinisa ukufinyelela wonke ama-communities ngaleyo mali. Njalo futhi senze le-Congress, senze lama-policy, senze lama-conferences agoqela i-policy conference. So konke lokhana siyakujabulela ukuthi sesizakwanisa ukuthi sikwenze. Kuyanqakela ke izinto eziningi ezokuthi i-opposition akumelanga ithole incediswe ngezinye izindlela ezivela ngaphandle kumbe i-foreign aid ngesilungu.
Kodwa amanye amabandla aphikisayo ayakhonona ngemali le esithi yenza ukuba amabandla amabili kuphela aqinisaka eZimbabwe. Unobhala webandla le-United African National Council uMnumzana Alpheus Mapuranga uthi kumele uguqule umthetho we-Political Parties Finance Act.
Thina njengebandla eliphikisayo ele UANC, United African National Council, ekhokhelwa nguMnumzana uPercy Chigodora, sithi hayi lokho okwenzakaleyo thina sikubone ngani kulungile ngoba imali le imele ibe imali enikwa ama opposition ama political parties wonke asezweni. Kodwa ngenxa yokuthi iZANU PF yabona ukuthi kungayenzakala kanjalo iza kukhithwa esikhundleni ngamanye amabandla, so bona bayaphonga ukunika laba abalabo kuParliament ngoba singakhangela ibandla likaJabangu leli umuntu owayenza ukuthi bakwanise ukuthi babe le 2/3 majority eParliament. So lokhu ngokunye kokuthi bayambonga ukuthi uyabasebenzela sibili kakuhle.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi kumele amabandla aphikisayo etshengisele ukuba enza okungcono kukhetho ukuze atholele imali enikwa nguhulumende okusemthethweni. Enye yalezi ngcitshi esebenza lenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network, umnumzana Thomas Thole uthi kusemthethweni ukuba amabandla amakhulu aphiwe imali, kodwa nxa amabandla amancane esola kumele kuguqule umthetho.
Umthetho lo uvela ukhona, kodwa ubona kwami kumele amabandla amancane akhulumisane lalabo abalungisa imithetho ukuze umthetho lo uguqulwe.
Bayakhonona abakwelinye icele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba abathi kumele benikwe imali le nguhulumende, hathi icele likaChabangu labanye bakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Namuhla sekufike umnyaka wesihlanu selokhwaye umongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe wabhubha ngomnyaka ka-2019 elizweni leSingapore lapho ayeselatshwa khona. Abanye bathi isimo sezomnotho asithuthukanga njalo amalungelo oluntu alokhu enyathezelwa selokhe umongameli umnumzana Mugabe wabhubhayo. Intambo zombuso zathathwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa abathi zimbila zantabanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe engumsekeli kamgcinisihlalo weBoard yeRural Communities Empowerment Trust.
Umuyi owayengumongameli welizwe uRobert Mugabe abantu bamkhumbula ngezindlela ezijeneyo kusiya ngokuthi umuntu ungaphi kwelizwe njalo wabonani kumbe wezwani ngaye. Isigaba sakuqala ukuthi uMugabe simazi njengomuntu owakhokhela ukuthatha ilizwe kwabancindezeli. Sibe mazi ngaleso sigaba futhi engkokheli eyangena lozibuse omuthe elizweni leZimbabwe eqalise ngu-Prime Minister wagcina sengumongameli. Isigaba sakuqala ke leso esingathi ukukhumbula umuntu owayengumlweli wenkululeko. Okwesibili ke sokusiya ngokuthi ungaphi kwesigaba, nxa ukhangela umhlubulo weMathebeleni leMidlands ubonakala njengomuntu owaba lochuku, umuntu owaba lesihluku ngaleso sikhathi kukhitshwa ibutho le-5th Brigade eliyilo lahlukuluza abantu kulowo mhlubulo weMathebeleland ezigabeni ezitshiyeneyo zeMathebeleni leMidlands. Ngakho-ke nxa bemcabanga uMugabe bacabanga umuntu owabulala izihlobo zabo, umuntu owahlukuluza izimuli, umuntu owavumela ukuthi ibutho le-5th Brigade licatshisa abantu kuze kube namhlanje abakwazi ukuthi izihlobo zabo zingaphi komango njalo kwahamba njani ngazo. Kube sokusithi-ke isigaba sesithathu, umongameli welizwe uRobert Mugabe ukhunjulwa njengomuntu onguye owenza ukuthi iZimbabwe icine ila isisenkingeni ephakathi kwazo kuze kufike namhlanje. Ngezinye indlela umuntu wahlala kakhulu embusweni, lanxa wayeqalise ngumuntu owayethandwa ngabantu wagcina abantu bengasamkhwabithi ukuthi abe sesihlalweni sonezo. Ukhunjulwa-ke njengomuntu wathi ilizwe leZimbabwe ligalula phakathi kohlupho, abantu bengelamsebenzi, imigwaqo lengi-infrastructure isifile, abantwana bengasatholi imisebenzi, imfundo isinzima, abantu bengasatholi imfundo ngendlela eyayitholwa ngayo kuqale amahara emakorichini, kathesi abantu bathwala nzima. So isigaba sesithathu ke leso abantu abangamkhumbula ngaso umuntu owayesehlezi kakhulu esihlalweni waze wagcina-ke esekhitshwa ngendlela eyayingakhangelwanga ukuthi aphume ngayo. So ngamafitshane-ke nguMugabe lowo nxa abantu bemcabanga kusiya ngokuthi ungaphi kwelizwe njalo kuyini wakubonayo ekuphileni kwakhe.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, ingcwethi yecubungula ezomnotho lezombusazwe engumsekeli kamgcinisihlalo weBoard yeRural Communities Empowerment Trust esixoxelaye ekobulawayo. Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe isisungule uhlelo lokufundisa intatheli izindaba elizweni indlela entsha yokuthapha indaba kusetshenziswa i-artificial intelligence kumbe AI ukuze zingasaleli emuva ekwethuleni indaba ezimqotho. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Intatheli izindaba zakobulawayo ezingamachumi amathathu zibe lethuba livili lokufunda ngeartificial intelligence. Unkosazana Tanaka Murerwa, intatheli izindaba yesite ngomunye ofunde okunenyi uhlelo lwemisa Zimbabwe.
I-AI luhlelo oluqakathekileyo kakhulu ikakhulu nxa sikhangele thina intatheli zezindaba singakhangela ngokuya kokuma kwezinto umumo womnotho. Siyabona ukuthi ama-newsrooms amaningi asesele elentatheli zezindaba ezinlutshwane. Ngakho-ke uyathola ukuthi umuntu oyedwa kuyasekumele ukuthi ayenze umsebenzi ongathi omningi kulalowo kade ehlala ewenza. Ngakho-ke nxa silama-tools lawa athiyeneyo, ama-tools lawa akwanisa ukuthi ayenze umsebenzi wethu ube lula ngoba alakho ukuthi asincedise ngendlela ezithiyeneyo. Ngakho-ke siyalubonga kakhulu uhlelo lwesinilethelwe ngabantu bemisa olusincedisileyo ukuthi sifunde indlela ezithiyeneyo esingasebenzisa ngazo i-AI. Akhona amanye ama-newsrooms aseqalisile ukulusebenzisa. Ngakho-ke siyakhangelela ukuthi singancedisana ngawo ukuthi siye silokhe sisiya sikhulisa ulwazi esilalo ngendaba ze-AI. Ngiyabonga.
Umnumzana Douglas Ncube uthi usethole ithuba lokuyafunda nge-artificial intelligence.
Ngithole ithuba enhle kakhulu elizangezela kakhulu ulwazi elithole namhlanje kumisa AI namhlanje. Ithuba leli ngele-Africa, ngele-journalism AI in sub-Saharan Africa for small newsrooms. Ithuba leli liyaqala ukufunda kabanzi nge-AI. Sukela mhlaka 9 September sagcina mhlaka 18 October 2024.
Umnumzana Sean Ndlovu, umbalisi ofundisa ngezebulenjini be-internet okugoqela i-artificial intelligence, uthi kuqakathekile ukuba intatheli zindaba zibe lolwazi olujilileyo nge-AI.
I-AI ngithekhnoloji leyo evumeza ama-journalist or anyone emhlabeni jikelele ukuthi ebekwanisa ukutshela i-AI le ukuthi imyenzele imisebenzi enzima kumele touch isikhathi nxa uyenza indaba ku-newsroom. Namhlanje sikhuluma ngokuthi singasebenzisa wapi ama-tools asinceda ze-AI okufana nokuthi sikwanise sincedise ukuthola izindaba kuZulu, isikwanise ukusiphekela izindaba nxa singafika emaofisinethu. Le ndlela futhi i-AI ingasincedisa ukuthi ithumeze indaba kuZulu. So nje sikhuluma indaba lezo zi-3 ukuthi singasebenzisa njani i-technology leyo ukuthi ithumeze, ithole lokuthi ipheke intatheli zendaba sithumezele kuZulu.
Unkosazana Helen Sithole, igqwetha lemisa Zimbabwe, ukhuthaza intatheli zindaba ukuba zinanzelele zingephuli amalungelo oluntu uma zisethula indaba zisebenzisa ulwazi lwe-AI.
EZimbabwe njengokhuluma kathesi asila umthetho okhangele i-AI specifically. So njengoba singela umthetho okhuluma ngendaba ze-AI kuyakhoza i-confusion ukuthi kahle kahle umuntu engayenza icala esebenzisa i-AI kuzohamba njani. But even though singelayo umthetho okhangele i-AI specifically, silawo amanye ama-legislation, amanye ama-act esingasebenzisa singakayenzi i-legislation ekhangelele i-AI. Ngoba ungakhangela i-constitution yakhuluma ngendaba ze-privacy, so ukuthi abantu benanzelele into abayikhulumayo njalo ukuthi basebenzelane njani labanye abantu.
Umsekeli womphathintambo ohlangothi lukahulumende olwe-information communication technology, umnumzana Dingimuzi Phuthi, uthi eleZimbabwe liphakathi kokubumba umthetho okhangenane lokusetshenziswa kwe-artificial intelligence. Ebuzwa i-VOA enkundleni ye-WhatsApp ngemithetho elawula i-artificial intelligence, uPhuthi uphendule esithi kukhona abakuzamayo okwamanje loba kungakabi ngumthetho ocacileyo. Uthe bazama ukuba bebumbe umthetho ozahambelana lemibono yamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, iHamas ithi elemelika kumele libambe ngamandla ele-Israel ukuba lisayine isivumelwano sokukhumisana umlotha. Ele Israel lalo lithi Hamas iyo engafuni ukusayina isivumelwano esalotshwa ngeMelika esiza kwenza ukuthi kubekwe phansi izikhali njalo kukhululwe abe Israel abathunjwa iHamas ngomfufu nyakenye. Lokhu kubikwa ngabezindaba beReuters. Abezindaba beAssociated Press bathi abantwana abafika phose amachumi amabili 17 bafele engozini yomlilo eHillside eNdarusha Academy kwele Kenya izolo ebusuku. Amapholisa athi umlilo lo ulumathe ngesikhathi abantwana belele. Abantwana ababhubhe engozini le baleminyaka efika phose ichumi inayi. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezi phathelane leMelika ngalesi isikhathi abazangena kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngoLwezi lonyaka. Ababalisa umnumzana Donald Trump omela ibandla leRepublican Party. Lonkosikazi Kamala Harris omela ibandla leDemocratic Party belungiselela ingxoxo-mpikiswano ezakhokhelwa ngabezindaba abe-ABC News ngolwesibili. Ezinye izizalwane zeMelika zikhathazwa ludaba lwezenotho njalo zikhangelele ukuzwa ababili laba besipha amacebo abo ngalokhu. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe njalo isizalwane seZimbabwe isihlala khona pha eMelika.
Kundaba zenotho mbona mina unumzana Trump bemsekela bona kuthiwa i-polling ikhuluma ngama 10% advantage over Harris. Iyona le immigration izinto zombili zona lezo. But yabona ukuthi kathesi unkosazana uHarris kakafaki icebo lakhe to full detail ukuthi yena uzabe kuhambisa njani ngendaba zenotho, ngoba wayehamba as a VP kababa uBiden. So ukuthi uzatshintsha umumo angiwuboni okukathesi, but to stay the course, ngoba sasisuka laphana kugcikwane le-COVID. So angiboni i-direction itshintsha too far from where she's at.
Ukuswelakala kwenguquko lokhu kungabe kubangelwa yikuyini?
Ama-Democrats vele bathemba ukuthi i-government kumele incedise abantu in most things abangazikwanisiyo. Ama-Republicans la akhuluma nge-freedom of economy, capitalistic mindset yokuthi umuntu kumele kukhitshwe ama-regulations. Yabona ukuthi into engantwa ihlukanisa amabandla lawa is regulations. Singakhangela laphana ngendaba zenotho. Umnumzana Trump is talking about drilling for oil in all the protected lands esiduzane kwamanzi and all this other stuff. Ama-Democrats athi hatshi lokho akuyenzi, ngoba amanzi aqakathekile for the very lifeblood of the American economy. Ikhoingubonayo
abantu abakukhangeleleyo okukhulu kulingxoxo-mpikiswano ikuyini?
Siyakwazi ukuthi abantu abaningi njengathi simelele ukubona ukuthi ama-policies or i-vision yama-leaders lawa ime kanjani, ngoba siyakwazi ukuthi umnumzana Trump he has already spelled out izinto azaziyenza. Many of the projects, Project 2025, spelling some of the things afuna ukuziyenza. Umama uHarris njoba ele 6 weeks in the race enguye o-contestayo as the president. Laye kumele abuye asitshele ukuthi laye ume ngaphi, ngoba siyakwazi ukuthi i-last debate yakhipha ubaba uBiden kumkhankaso lo. So it's a very very important situation esiya kuyo ngolwesibili.
Lo ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe eMelika njalo isizalwane seZimbabwe esesihlala khonapha eMelika. Obesecingweni lo Thabo Kancube weStudio 7 eseOhio. Sobe isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani bathokaza bahle. Ya lapha sizozama ukuthi sishumele ivangeli abantu abangaliboni kodwa elingasiza umphakathi wakithi siyisigaba sami samathabeleleni. Siyazi ukuthi ubaba uNkomo wasishiya ezandleni ezimbi ezingananhliziyo enobuntu nomunye umuntu. So sicela ukuthi kube no-president kwelakithi no-vice president wakhe esizomvotela as by 2028 bakithi. Nathi sibambe embusweni emaparlamente nakuma-presidential ukuze sitshentshe isimo lesi siphakathi kwaso kuleli sigabeni sakithi. Ngoba siyabona i-tribalism ningi iyenzakala kodwa thina singabantu bangapha sibizwa ngama second republic kodwa i tribalism yakhona bele seyidlula lalo second republic. Cela ukuthi sivoteni sibe no president no deputy president wasemathebeleland abazosimela phambili sobavotela futhi ngokuningi basibulisele isigaba lesi.
Yes, salbonani 27 sakazi nabalaleli abaphathi obingelelayo nenhlanhla niphuma endaweni yakho nkosikazi esigande esigabeni sakho makoni embembiswana. Bengicela usizo kanti bakithi lonke abalalela Studio 7. Bengicela ukufuniswa uSharon Mpofu wasenkayi. USharon Mpofu sadibana wayengumngane wekasisi wami omncane behlala koBulawayo. So ngaxhumana naye sagcina mina naye sesithandana. Ngamletha la eGoli sahlala sonke eSouth Africa endaweni yaseRustenburg eNorth West. So sahlala saze sagcina sesithola ingane. So ude ekutholeni kwakhe ingane ngayibeka ngithi mhlawumbe ezithweni isikhathi azithwele masofika isikhathi sokuthi ethole ingane. Usisi wami wasesithi kungake kwenza ukuthi ube wedwa ngapho. So kunganjani ukuthi inkosikazi wakabe uyozotholela ingane ngapha kukimi. So ngase ngivuma ngoba ngayengisisi wami utsho kanjalo. Wahamba ke lo mntwana nkosikazi wayethola ingane. Uthe mayethola ingane khonapho ngabotshwa mina ngibotshelwa amaphepha. Ngathi ma ngiphuma ngahamba ngayibona ingane amshure yayinabo 2 weeks. So ngase ngiyamthiya eGoli ngabuyela mina eRustenburg eNorth West ngomsebenzi. So uthe masefikile lami ngase ngimitsho ukuthi hhayi njengoba ingane sikhona ngabuye-ke unkosikazi kwaba nezitori thizeni engiye ngikwazi nokuthi ngisi-explaine kule ndawo. Kodwa baba ilahlekelana kwami naye uSharon Mpofu. Ngahamba eGoli ngisiyamdinga, ngathola ukuthi asahamba ekhaya, ngangatholi inamba, ngangatholi indlela yokuthi ngamthola njani. Ngamdinga azange ngisamthola. Kodwa engikucabangayo ngaye noma kubo ngingakwazi, engikucabangayo owayehlala ekutsho kimi ikuthi yena unobhuda kuthiwa nguMorgan bembiza Tsvangirai. So bengicela zihlobo ngingifunise uSharon Mpofu, ngiyafisa ukuthi ngimthole nami.
Selibona libasakazi bethule njani. Hhayi angithi sasakhayelalela lokho sikubona eZimbabwe. Lize lingafanelanga usoli, ungasola sokufanele ucatshe. Usuzwe ma ukhuluma bathi bedey okumanjalo uzocatsha. Lize angafanelanga nje ukhulume ngezana ukuba afanela usoleni mnakako ukuthi lokhu ke kodwa bazokutshela idemokhrasi. Azi ma ungaya ekobo South yakobobutswana kulapho ngabona khona ukuthi hayi eZimbabwe ala idemokhrasi. Izimbabwe nje into idemokhrasi vele kayikho intsho lencane nje kayikho. Abantu bathwele nzima babotshwa mahlana abantu bafake emajele. Kawukhulumi ukhululekile, kawuhambi ukhululekile. Izano nje yona vele akula into engabe saluyenze eZimbabwe. Bezilonke usesele nto zama izano noma kungakhitshwa wenalo mnakako oyigugrawund waqeda abantu kwezilonke kuyizano nje kakulalizwe lekuzolunga la.
Labo ngabalaleli beStudio 7 ababesinika imbono yabo. The Voice of America. Woza Friday, my darling. Uhlelo Woza Friday kuliviki sihamba leqembu lomdumo weAfro Classic Jazz elizibiza ngokuthi Mkhiwa Omhle liphethe idlaladela loyelitsha elilesihlekwa esithi Intotho Viyane. Iqembu leli lilamalunga amabili njalo licula likwele South Africa. Nangu umholi walo exoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7.
No. bakhala abalandeli bebhoso bathi kuyose kube nini inkezwe ingabuye ekhaya bayakhala abantu zamani okungcono bafana bebhoso zamani okungcono bethu
salibonani balandeli salibonani balibakithi okhulumayo ngusibusiso ncube osemculweni ngebizwe elithi umkhiwa omhle umkhiwa omhle kunguzibusiso ncube no-Wandi Ndlovu uzibusiso ncube udabuka elowagwelo esinangeni bese uWandi Ndlovu udabuka ePlumtree esigabeni sengwana
Asisayazi ngezwe kaya Guze kube nini
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
umculo wethu ukhona kuma social platforms wonke singabalisa o DistroKid ku YouTube dabo Apple Music i-social networks azonke ziyatholakala ingoma zethu bese kuthi mhlawumbe ongabe ufuna i-CD kumbe i-USB angasithinta ku +27 67 222 5518 okwamanje sisase South Africa +27 67 222 5518
abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
engingakusho mina kubalandeli ukuthi empilweni nasemhlabeni nezikhathini zamanje abantu sesiphila i-quick life i-word of advice isiphuma ngcono emculweni ukududuzeka sekuphuma ngcono emculweni futhi bese ngithi mina kubalandeli asihlaleni nomculo kamkhulu omhle umculo ophilisayo umculo okwenza umuntu azizwe engcono siyabonga
yebo ke umculo omnandi lapho kade siuzwa uhlelo lwethu lwe live talk liyalandela umculo lwe Woza Friday liyalandela uhlelo lwe live talk olivalelisayo yimi usithandekile mhla
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.